Bethu leloko namhla eHarare ngesikhathi kunazwa usuku lwe-International Human Rights Day obelule sihloko esithi End Enforced Disappearances and Abductions Now. Unkosikazi Sibongile Tshizuze, omunye walabo abathunjelwa indoda, uthi akwaziwa ukuthi uMnumzana Paul Tshizuze owathunjwa mhlaka 12 ngoNhlolanja ngomnyaka ka-2012 usaphila na kumbe wabulawa.
Mina ngokhalelayo ukuthi uhulumende ngabuyama imisebenzi yakhe le emibi ebantwini, ngoba umuntu wonke ulelungile. Abantu kumele ukuthi bakwanise ukuthi bathi exercise their rights, batsho kungabathabiselwa okubathabisayo. Uhulumende ayekele ukuhlukuluza abantu.
Uthi usuku lwalamhla lubuhlungu kakhulu kuye lemuli yakhe.
Mina vele kwahle kwaqalisa khona right from the beginning, kwahle kwanani akusela kuzwanani. Loba sesithi ngiyadingisisa ngathi ngingedwa labana labo bebodwa, sesi-asizana ngalokhu lalokhuyana. Uhambo lwami khona lusuka lube nzima, especially nxa sesithi liyadingisisa ukuthi kuhambe njani.
Unkosazana Justina Mkoko, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project, owathunjwa wanyamalaliswa ehlukunyezwa okwensuku ezingamashumi amabili lanye, uthi uhulumende kumele avimbe ukuthunjwa kwabantu eZimbabwe.
Bathi bona yi-Second Republic, sifuna ukuthi kuphume sibili ukuthi yi-Second Republic. U-President uMnumzana Mnangagwa ebuzwa ngokuthunjwa kuka-Itali ngo-2015 uthe yena it's barbaric. Mina ngiyamcela ukuthi atshengise ukuthi ku-barbaric, ngoba yena angahamba phambili ngodaba lolu. Iliqiniso lokuthi indaba zona lezi ziyaphela.
Unkosazana Senele Bhala, obona ngehlelo zenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project, uthi luqakathekile usuku lwe-International Human Rights Day.
Usuku lwalamhla luqakathekile kithi ngoba siyakhumbula mhla kuthunjwa kunyamalaliswa labantu esasebenza labo abangama-human rights activists abamela amalungelo abantu.
Omunye njalo okade esemkhosini lo nguDesire Moyo, imbongi eyaziwa ngegama lokuthi Moyo Oxide.
Manje lapha kucha khona emahlakankomo, into ekhona ngeyokuthi we have seen commission yokuthi icubungule ikhangelisise indaba yokubhubha kumbe esingathi yokudutshulwa kwabantu abayisisonzakele eHarare. Kodwa-ke emathebheleleni kulabantu akucatshengele ukuthi khona there are more than 20,000 awulike kugrawundi. So sicabanga ukuthi khona into eka 1 August 2018 ifika njani phambili kwento eyenzakala ngabo 1983 eGugraund, akusethwe i-commission.
Kasenelisanga ukukhulumisana leziphathamandla zebandla leZANU-PF ngosuku lwe-International Human Rights Day. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.